dzimwe nhau ndiri muWashington DC ndoti musara zvakanaka
sokuizika tisenda ku VOA Ndebele.
Onamkela ku studio 7 walesithathu mhla ka 29 kuLwesi 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje
umumo omubi ufabalele kuphalanga inkomo kuyachuba abantu bayalamba ibhakede kathesi ungathithi uyazama ukudinga hamba ibhakede lokuthi uthenge abantwana begayisi selidonsa ku-$10.
Ziyaphela izifuyo elufane ngenxa yokuswelakala kwamanzi namadlelo.
Kulo mkhankaso ophakeleyo okuthi idorobho lihlanze abantu bafundiswe futhi ukuthi bangalahlizi kuleyo kungene leyi khansile yenza esihanyelwa ngobaba meya uDavid Kwaman ibona namakhanselasi basebenza nzima.
Izakhamizi zakwaBulawayo siqhubekela phambili ngohlelo lokuhlanza imigwaqo. Bathwele nzima abathenga bethengisa impahla eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ziyaphela izifuyo elubhane esabelweni semathebelele North ngenxa yokuswelakala kwamanzi lamadlelo. Abalimi abakhulume lomsakazo weStudio 7 bathi zifa nsuku zonke inkomo ezihanjiswa umango omude kudingwa amanzi. Bathi akusela madlelo esigabeni lesi ngenxa yokuswelakala kwezulu. Sixoxe ngodaba lolo lomlimi ohlala eduzane leJocholo, umnumzana Thembelani Moyo.
Umumo omubi kuphamalele kuphamalanga inkomo kuyachuba abantu bayalamba ibhakede kathesi ungathithi uyazama ukudinga hamba ibhakede lokuthi uthenge abantwana begayisi selidonsa ku-$10. Sikhuluma nje ilanga indlela elithisa ngayo, hayi akumawu
izulu alini yini khonapho.
Okwakathesi kuphamalele wokuthi vele asazi ukuthi inkomo zisola wona amanzi okunatha lokuthenzwe ukuphanda imithombo emfuleni lapha kuChangani lapha, hayi kubi kakhulu.
Singathi bakhona asebefelwe izifuyo khonapho kumbe kumenjani?
Zifa kakhulu, akulalanga lamahara lapha, imalanga wonke lapha sekuvuka kuphela inyama, sekugcwele inyama lapha obhubha lapha inyuka. Akusela nto enhle kakhulu vele lapha, ukuthi nxa kungadonsa kunje izivaya ziyavalwa.
Kunzima, pholi zakwenzani moya?
Okuzwisa ubuhlungu yisimo okuyikho khona lapha inyamazana empisi, okuthi nga akula nyamazana zendlela ezi inkomo ade sizabe sizihambiswe emangweni lapho zingathola khona ukuthi engxenye lapho kuyabe zokuhlume khona ikakhulu ukudla okunjengezihlahla. Manje impisi kubhahlile endaweni yakithi lapha, vela kulayo indlela lapho esingalondoloza khona izifuyo zethu.
Abantu manje benzani njengoba kungela manzi? Lezi zifuyo eziseleyo-ke zinatha ngani?
Okwenzakalayo lapha thina sithuzane nomfula uChangane. UChangane lo ulamanzi eduzane ungadepha ufake idramu. Inkomo zenelisa ukuthi uzikhelelele ubaze imikoro zinathe khonapho. Yindlela yangikhona sokumele ukuthi izifuyo zethu ziphile ngayo, sokusechiswa amalanga ngoba yabusesaba ukuthi uyazinathisa daily lakho imango uyazichaya.
Ekudleni-ke abantu bami njani?
Kubi duzi. Ukudla njengoba ngishilo kuyathengwa amabhaketi. Ibhaketi liyenza $10. Iyatholakala impuphu ama-10 kgs. I-10 kgs sikhuluma kunje thina emaphandleni lapha sitenga ngabo-$7. So kumele ukuthi abantu kudonswa nzima sibili kakhulu, akusamanga kuhle lapha.
Umnumzana Thembelani Moyo ngumlimi ohlala elubhane esabelweni semathebelele North, sixoxe laye eseGwarayi. Izakhamizi zakwaBulawayo ziqhubekela phambili ngohlelo lokuhlanza imigwaqo zisithi sokuhlanzekile kwezinye indawo zedolobho leli selokho kwaqala uhlelo olwethulwa ngumeya David Coulthard osenikwe igama lokuthi ngumlungisi. Ake sizwe uAmbrose Sibindi osesuka esikhundleni somgcini isihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Siyananzelela ukuthi njengabahlali bakoBulawayo kukhanya kulo mkhankaso ophakemeyo ukuthi idorobha lihlanzwe, abantu bafundiswe futhi ukuthi bangalahlizi. Kuloke kungene leyi council yentsha ethunganyelwa ngubaba umeya uDavid Coulthard. Sibona namakhansela akhe basebenza nzima. Kuluhle noluhle kakhulu ngoba siyananzela ukuthi indawo eziningi siyabona amakhampani izikhathi ezikhethekileyo ayakhuphi izisebenzi zabo kuthole bekhiphile besithanyela bekuthi zithiwa ngamakhampani abo. Sibona ngathi izinto ngakhala ama-departments analaka kahulumende, emapholiseni, ema-shortchain, kwani kwafanele kubomhlahlandlela wona nto edibi. Ama-parasetas e-railways ngathi ngabonge bazesebenza. So khona kwana siyabona ukuthi ngaphandle kokuklina kukhanye ngathi kuhlanyelwa ingqondo leya yokuthi sibe ngabantu abahlanzekileyo. Sinanzela idorobha siligcine lihlanzekile. Bese futhi sikwenza ukuthi omunye lomunye aklini indawo ahlala kiyo. Sibona ngathi ngaqhubeka kunje idorobha lizaba ngqondo leya. Manje abantu bedinga ukufundiswa kodwa solungabi imfundiso enkulu eyenzakalayo ngoba sifundiswa kuphela ngomlomo, sifundisa sisebenza. So kuluhle noluhle okufanele nezakhamizi.
Ye, kodwa nxa sikhangela phela enzikini yedolobho kulabantu abathenga bedingisa impahla etshiyeneyo, kambe khona ukuhlanzeka khonapho kunjani?
Ye, abantu labo njengezakhamisi esikhulumelane ukuthi leyani indawo okalilungisi njengoba usitho bayathenga bethengisa. Abantu abantu abaningi sebebungucwala nje idolobho lonke akusahambeki kuhle. Njalo okunye sinazo kungabanye abantungena ababuya bezothengisa abasuka eHarare abanye basuka ngade siwa outside kuridin le emagebheleleni bezothengisa impahla zingaphela bahambe, but futhi babuye belale khonapho into ekhathazayo futhi nale bona kuyabisela iprogram yem balala abantu ezitaradini and lingalandela kona ama-toilets bafawula ama-sencar lane. So ilihlupho olukhona ukuthi kungalosi hlupho lolwala bona abantu ababuya bethona belale esitaradini fana bethengisa ngendlela ebenza ngayo idolobho lizabangcono. So ke sibona ngathi i-counseling then le ilo mnandi omkhulu okuthi abantu labani kakhulu ku-5,000 imali babone ukuthi baphathwa njani, kube le ndlela yokuthi ngxaye badinge samuye basuswe bengazi basuswe bese ukuthi labana abalala egarajeni laba buya bedlela phandle kwezi indawo ezothengisa belala khona bayala abakhitshi ngoba balokuthi abo phakeneyo. Njalo into ehluphayo ifaye siqinde ngayo siyiqinise ukuthi babuya bezothengisa khona abana bangcesa idolobho bangacela ukuthengisa 2-3 days babuyela kibo lapho abahlala khona. Thina njengabezakamza kobola isesosala sikhupha imali futhi ukuqilini idoti leyana ngezindlela kudle esikhwameni sethu izakhamizi bona abadlilahle esikhwameni. So kokwana kuyahlupha ukuthi abantu abantu abakhutshe bavunye ngabethengisa abathengisa okusemthethweni babhadale kukhansi ngokuthengisa kwabo kuzenza ukuthi labo baletha imali bayata ekhansilini kwenzeka ukuthi imali iqhubeke iphiphile isobulawayo.
Ye, nxa sikhangela futhi njalo abantu bonke jikelele koBulawayo bangafundiswa njani ukuthi bengangcolisi idolobho?
Kunendlela eziningi zokwenza khona okwenzakathi sokuthi kuyaklinwa imfundiso, kodwa ingxenye sokuchanele ukuthi i-council iphume lohlelo nezakhamiza ziphume lohlelo ukuthi abantu ngokuhlalisana kwabo ngiyakwazi abantwana babanye balama-committees abasebenza la kubizelana ama-committee abo bangabaki imithova ngababona abathengisayo babizwe batrainwe bafundise ukuqatha kokuhlanzeka besuke lapho labo bahambe kuma-members abo kuzenza ukuthi nxa betyela ama-members abantu bazisingana, kodwa nxa betyela umuntu we-council babone ngani umuntu we-council usemsebenzini. So kuyindlela yokuthi batyelane bona bodwa bafundisane bona bodwa kunanzeleke ukuthi ukuhlanzeka kuqakathekile. Njalo kunohlelo lweziba yi-council kathini sokuthi abantu abathanyelayo ikakhulu ngapha kuma-suburban areas nabantu abayijakhamisi khonabona kuyanceda abantu babone ukuthi sebeziklinele indawo yabo bafunde ukukhuzana. So ke sihambe enkulu iy'mfundiso yokuthi abantu bafunde ukufundisana kwenzela ukuthi kungalahlizile igama lonke.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngosesuka esikhundleni somgcini isihlalo yenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Bathwele nzima abathenga bethengisa impahla etshiyeneyo emigwaqweni koBulawayo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, uGibbs Dube owe-Studio 7 uxoxe lomnumzana Michael Ndiweni, umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association.
Abantu abasebenza kathesi yayi basebenza nzima nxa sikhangela umuma omkhadi otshisa kangako okhipha umkhovu etsheni. Abaningi bahlushwa indawo zokuthengisela eziqondileyo njalo futhi ezihlanzekileyo. So kuloku nzima abantu bayathangelana. Imizamo ekhona ikhona but ayeneli ukuthi abantu abasebenza bathola indawo zothengisela ezivalekileyo ukuthi bangathwali nzima.
Inhlanganiso yenu yenzani ngendaba ezijeneyo zonke lezi?
Okunye kukhona abadibe ukuthi abantu bathwele nzima njalo futhi kunokumacathelana labazomthetho namapholisa akasamasipala ekutheni bathengisele endaweni ezilungiselwe lokho esingathi ngesikhiwa ama-designated trading spaces. So izinto kumele zilungiswe zenelezo abalaleyo kathi abasebenza ngabasondele eduze sibonisane ukuthi singakulungisa njani ukuze bathole amachinga okuthengisa bengahlukuluzwa ngabangathitholi impahla bengabhadalisi ama-fine. Kumbe obunye ubugwelegwele nje bukhona, abanye bayadiziswa uthabisa idola ngelanga. Nazothola ukuthi umuntu usebhadala imali eningi kakhulu inyanga siyaphela mala ngokhipha ukhipha dollars sesibale $30. Ukanti-ke i-license ithola ukuthi engxenye yi-5 or $11 yamenza athengise ekhululekile. So abantu ngabayasondela sibonisane ukuthi kwene singakulungisa ukuze basebenze bengcono bephephile. Bona ngani yizinye izinto ezingani ziyahlupha kakhulu ekuthengiseni. Nxa sikhangele futhi kunje kwi-16 days of activism against gender based violence kulokuhlukuluzwa kwabantu abangomama xa bethengisa emkambo laphana bephasulwa izinqe abanye becommenta benika amazwi okweyisa kumbe okunqunula abesifazane. Kuyenzakala emkambo yokuthengisa khona lokho futhi eqhuquzela ukuthi abahlonishwe uma abathengisayo ikakhulu ngomkhankaso nalowo khona laphambilini.
Okunye-ke babandiweni
siya khuthaza ukuthi abazisebenzayo bengasabi ukusondela emnyango kamasipala nxa kulezinto ezingahambi kuhle ngoba njengoba ngishilo ukuthi ziningi inkinga abahlangana lazo nxa besebenza emikambo etshiyetshiyeneyo. Njalo futhi bengesabi abantu abasebenzayo ukuthi bavule engathi ezinye iy'nkundla zokuthengisela eziphandle kwedolobho esingathi ngesikhiwa ba-create amanye ama-business hubs phandle kwedolobho ozele ukuthi singanyathelani inyawo ngoba eqinisweni nasezisanele sonke ukuthi sithengisele edolobheni. Kodwa ungakhangela ngesikhathi se-COVID laphana abantu baqalisa ukuthengisela ekhoneni lenketha ngale kubo Ntemba nakwezinye indawo okungala abantu khona and kathesi kwama-business hubs abantu abatshona besiyathenga khona. So nxa zikhona indawo abantu abazibonayo ezingavulwa njalo kungayehlisa izinga lokunyathelana lezinga lokula loba ngendawo edolobheni enzikini yabo Bulawayo. Labedolobho ngathi omasipala nxa isakha amathawuni amatsha kumbe amalokishi amatsha kangakhohlwa ukuthi kumele achiye izikhexe zokuthi abantu bathengisele. Esikhathini esiningi bacabanga abantu bamabhizinisi ama-shops but abacabangeli abantu abangathengisa beyenza ama-hubs khona ngale ndaweni ezintsha ezakhiwayo. Ngathi yizo izinto nje ezihluphayo abantu abazisebenzayo kuzona lezi nsuku.
Inhlanganiso yenu yenzani ngendaba ezijeneyo zonke lezi? Kuyasebenza yini lokhu babandiweni?
Imizamo ekhona ukuthi siyazama njengenhlanganiso ukuthi senze lokho esithi ngesikhiwa sifundise ama-traders nge-income diversification ukuthi bengakhangeli phela ukuvuke siyahlala ematamatisini but akhangele amanye amathuba angabamba angamnika imali engxenye yokupheka impahla ezithize engazithengisa zimnikeze imali kumbe ezinye izinto angazenza ngaphandle kokuthengisa izinto azithengisa. Abanye sibajayele ukungathengisa amatamatisi le 20 years kodwa umuntu okele bhokisi elilodwa akatshengisi ukukhula. So siyazama ukuthi bathi bacabange ngaphandle kwebhokisi kumbe kungala bhokisi at all ukuthi bathi diversify ama-sources of income zabo bazama amanye ama-ideas angabancedisa. Njalo futhi sibafundisa even nge-value addition ukuthi post-stocking loss nxa kodwa amatamatisi laphana imali engasathengwanga ayabola siwalahla what value can you add ematamatisana ukuze kubele kurejiswe esithi i-post stocking loss nxa ukubhizinisi. Njalo futhi okunye besekwenza kathesi nje besisiza abantu abalahlekelwe zimpahla ngemva kwengozi yomlilo eyenzakale komtizi emarket laphana esabona khona izigidi zezigidi zama-rand lama-US dollars zalahlekelwa ngabantu besitshelwa zimpahla. Siyazama kathesi ukuthi sibasize sisebenzela ngama-partners anjengabo Dan Church Aid ukubanika ama-cash transfer ama-$100 ukuthi bathole ukusizakala ngokuthenga ukudla lezinye imfuno ezithize. Njalo sisebenza labo Bulawayo City Council ezingahlingahla zikahulumente esincedana lazo. So imizamo ekhona sibafundisa njalo futhi lokuthi bengakhulisa nje namabhizinisi zabo nalaba akade selahlekile lokuthi kuyini abangakwenza ukuze bareduce amathuba okuthi ingozi ezinjengama-accidents nalawa imililo angenzeki singathi disaster risk reduction. Lokuthi njalo abanye kade behlulukele kakhulu sibe senza i-group counseling sibizile ama-partners ethu njengabo contact ukuthi abancenzeke abakhansele abatshele ukuthi noyithemba likhona even sokuthenga walahleka impahla lokunye futhi esikhangela ukuthi kuyena abangakwenza ukuthi bavikele impahla zabo sithi insurance le insurance scheme esilayo eyama-traders ebamba i-medical aid ebamba i-funeral cover ebamba i-hospital cashback plan ebamba i-fire policy nxa ulahlekelwe zimpahla ebamba le personal accident nxa usuthewa ingozi besizama ukuthi futhi babekwazi bazilungiselele ukuthi bengayijoyina leyo insurance. Ngenye imizamo esiyenzayo ukuthi sincedise abantu abazisebenzayo phandle khonapha kobulawayo lakwezinye indawo.
Umnumzana Michael Ndiwene ngumqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association ubexoxa lo Gibbs Dube oStudio 7 ekobulawayo. Sokuyisikhathi senu balaleli.
Studio 7, njani balandeli abasebenzi? Hayi, lami ngike ngikhulume bakithi, hawu bathi nakhu-ke sokusobala nangujaji khathesi sesehluleka ukukhuluma into eyiyo. Usesiyadinga emasayidini ngaliqinisa ukuthi kumele enze njani. Akajaji into ayibonayo ukuthi vele uchabanga lo kasonobhala wesitripu. Abakhulume into eliqiniso, kuyekele ukweleka kuphazanisa abantu ukuthi abayavotela abantu abavotelwa kudala. Kanti ilizwe lakiselabanjani futhi namakhodi lawo vele lawo kanje vele ngawezanga. Ujaji kodwa kumele angawayenzenja. Ujaji icala lijajwa khona lapho same time uma kukhulunywa kuphikiswana amaloya bekhuluma umbono. So lakuba kubona nje ukuthi into esegcekeni ukuthi lowo uchabanga lowo besetshenziswa izandla. Kanti singoba kade zisetshenziswa izandla sokunzima phela ukuthi bakuphawule ngoba sokube hlula ukuthi kube into esegcekeni ukuthi unguye sibe unobhala wetrukisi. Hhayi ake zama ukusihlonipha manje. Hawu, ake zama ukusihlonipha. Kuyayinsuku lo phugeni secatshile kasezwakala ukukhuluma eceleni sokuthusha omunye lo layo umana. Namhlanje la kodwa kuthiwa ye abantu kumbe babesesikolo bona beqala leni yena unganani nxa semdala udluku kangako wayo lokhu esayenza into ezingelangqondo kusukusela nge-23 years yakhe liyasitshela yona lokhu esihlupheka la namhlanje lokhu esihluphekiswa yiyo wena babona ngathiwa ukuvota lokhu into yokudlala yini okuphonga ukuthiwa abantu bazosukuma bayevota aye kuthi bazonqoba abantu bazozibisela izikhundla zonke abazikhiphayo bevele bekwenzelani khonoko kokuqala. Hayi bo, nxa besidla imali ezanu ngabayidle ngezindlela, hayi ngokuhlukumeza thina sikhathele ngento zokumbulu. Umbulu phela babasenzela bona lo. Abantu abadala bangaka bafuna ukuthi bathi asibahloniphi, kodwa bona beyi babangahloniphekile. Hawu.
Amavuko lonke kustudio 7 kukanjani bakwethu? Ya, hayi indaba le ekamdala lo umalume or umfana engachabanga lo odlala amaxube ngabantu, hayi yona vele ayizwakali ukuthi ngiyawuluphi uhlobo. Kambe shuwa yena ungumuntu wathi ufuna ukuthi abeke abantu esintwini lapha kwaBulawayo. Jikijiki sengathi hayi wonke umuntu uvumelekile ukuthi akhampeni noma ngakuphi kwindawo ngokwakusiphi isigaba. Usekaletha futhi abantu bakhe bakhona ngathi bazokhampeni ngapha kwaBulawayo. Kambe ukudlala ngabantu into enjani yona le? Into enjani kahle kahle ma umuntu wena uhleli phansi ulalela izinto azikhulumayo uthatha kahle ikhanda. Hayi madoda, kunzima ngala madobhe kaloku achaba kulo. Ya lapha wadelela lo muntu, wadelela hayi kancane, usho ukuthi wayeyisa, uyise kakhulu lo muntu. Kanje ngizibuza ukuthi nani lina bantu bandlalela eliphikisayo lithi ngamathukusini? Kungani umuntu lingamazi, waye lingambambisi, lingambophisi ngoba limazi phela lenkosi yenu yena lo president wenu lo Chanisa, waye athule yena angakhulumi nangakho lokhu. Ukubonza ukuthi akaziwa lo muntu ngoba uthule kakhulu. Into enjani yazi izimanga izinto zakuleli lizwe kusona sezinyanyisa kakhulu empeleni madoda. Hayi
salibonani basakazi beStudio 7 elibingelela labalalela. Hayi babagawule, ungakhulumi ngendaba kaMasayi ngoba kathe singakubuza ukuthi uMasayi uyakhela emzini onjani, kawazi lutho ngento zemavuko. Ungwezani uPF wena? Kunje mina lami nginje ngikutripuse angazi lutho ngemizi yabantu betripuse emnene kakhulu. Wena unje ufakaza into zecholotho lakho futhi nothe zemizi yonke komunye umuzi zecholotho khonapho uyabungaphasi. So ungazofakaza into zemavuko ukuthi wena uMasayi ubengadu ungalunganga utsho ngani ngoba wena vele emavuka wazi umuntu uyabona noma wezani uPF emavuka wazi laba bezani uPF etsholotsho bazazela uJonathan Moyo abanye ababazi abezani uPF so ungafakazi into zemavuka uyabona yikubona namapolisa nanamhlanje njengoba bethupu sibahamba bathi ugade emoteni kaScott uScott kabakazi bembuzela ukuthi abazake bembuphi kodwa kwafuna umuntu ngoba into le ilezani uPF phakathi okulesandla sezani uvele umthetho kawuphakani lokazi wore wathunjwa ngoncwadi wathunjwa yi-CIO elathunywe ngumnangako yikubona lanamhlanje ipolisa lingakaze limbuze nalwana muntu ukuthi zabona betriple sibe kufaka kutwitter lanamhla kuthule kuthe zwi nxa ufuna ukubona ukuthi nxansi sithi thina lapho ulesandla sezani umthetho kawuphakani nangu ukuthabanga uthabanga wathi recall ama-MPs ethu lalisithi triple siyayila constitution itriple siyaveza i-constitution yayo ecourt lama-structures ayo ecourt umajors uthi nxa ithi uyakhangela wabona vele uthabanga nga-exist so kunzima ukuthi athona isicala ngoba uthabanga ngakho vele uthabanga ule constitution ye-MDC bese gwerumbe kwakungu-2014 ngenxa yokuthi lesandla sezani umajors uthi uyesaba la ukuvuke ngekho uyesaba ukuphelelwa ngumsebenzi so kumele ukuthi icala lihlaleli ku-pending angasinikisa inqumo yabona lalaba babesupport uthabanga ngabasiyeleke ukuthi kathe suthiri udingane e-Cadre Park besichazele ukuthi uzalwa nguphi umzilikazi
siyabingelela siyabonga umbuzo wami namhla usekutheni uJoseph Chuma wena abakhulumela izani wonke uBelief Gawule bonke nje abantu bezana abakhulumela izani since 1980 babekuphi njengoba ngicabanga ukuthi uJoseph Chuma evele ngezana leso sikhathi izani waqala ukubulala abantu iqala umbuso ngo-1980 ibulala abalandeli bakaJoshua Mgomo yababulala yaze wafakela ibrigade u-55 brigade babaqeda tu amaNdebele namanje mancane nje ngoba wabulala izani nale ibusa ithethe umbuso kuWinsmith bahamba abantu uThonki Rayiba fakula yibo bona bizana bakwazi uJoseph Chuma kuze ngokula omofless ngabafazi ubulala uzibulala nomfazi njengamanje upastor lo abamtshaya ngocelemba manje izolo lapha eHarare sebekuphika bakuphika kubani bacwane bezubani oyisilini izano ngegazi bayivula ngecult yegazi bakwazi basebenzela igazi shuthi ebusuku nje bancela lona beye bese zizilimi and long izano uPF ngakaphuma embusweni sizilabantu abayisupportayo njengabonabo okhaliphani ipugeni labosengeza uThabanga bethi ayibuye izobusa futhi emathule babebusa ngenkani abantu besindebeleni babantu bakithi izimbabwe abasayifuni izano sebayiwonta incela igazi elingasekho amazimbabwe enalithatha ngegazi loncelwa izano for 50 years hayi kodwa labona abakhulumela izano sidake bubili amahloni yemila ngoba uNkulunkulu ubabhekile and usazokhuluma phezu kwabo ngelinye ilanga siyabonga
laba ngabalaleli bomhlakazo weStudio 7 Bundaba zakwele Melika umnumzana Anthony Blinken umphathi intambo kahulumende wabona ukudlelana lamanye amazwe wethekelele izwekazi le-Europe ukhangelele ukuba uzaxoxisana lenkokheli yamazwe athiyeneyo ngokusekela ele-Ukraine elihlaselwa kakubi ngele-Russia. Abezindaba abe-Reuters ababika ukuba uBlinken wenza uhambo lolu ngesikhathi ele-Israel ithobelane le-Hamas eyabulala yathumba izizalwane zakele-Israel ngomfumfu lonyaka. Ababona ngokwenzakalayo bathi elemelikho kwamanje libhekane lempi esabekayo ephakathi kwele-Israel le-Hamas.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Sike sizwe ezomculo.
Salbona nbalaleli igama nguPrecious Diana ngibuya enkayi eGampinya ngicula igospel ngingene kulendima yomculo ngo-2012 lama album awu 3 album yokuqala yaba ngo-2012 isikhathi sisondele kwabuya esibili ngo-2015 ukuphelile kwabuya esithathu ngo-2018 uArise and Shine kwabuya i-single track last year 2022 kweswela inhlakanipho. Njalo ngo-September ngithole indondo ezweni lase-South Africa eDurban, the best gospel artist. Okwamanje nginominethiwe kuma-awards awe-Neighbor magazine. Abafuna umculo wami bangawuthola ku-online stores njengaku-YouTube naku-Spotify. Ngiyabonga balaleli.
Siyabonga kakhulu Ntombe Ndala. Singakagqibi uhlelo lanamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Ziyaphela izifuyo elupane ngenxa yokuselakala kwamanzi lamadlelo. Izakhamizi zakwaBulawayo ziqhubekela phambili ngohlelo lokuhlanza imigwaqo. Bathwele nzima abathenga bethengisa impahla eZimbabwe. Lingakhohlwa phela ukusithumela incwadi ye-email kuKelly ethi studio7@voanews.com loba i-text message kunombolo ezithi 1202 465 0318. Silugqiba ke lapha uhlelo lethu namhlanje olivalelisayo ngudabo kancube ngisithi lisale.